Ukondane labantu abaye bengene lapha e-UK ngendlela ezingaqondanga esingathi babaye bengene bengafulanga e-border okufanisa singa njengomzekeliso abantu abachapha besuka eZimbabwe besiya eSouth Africa bechapha uLimpopo bengadluli e-border kufanana lakho noko ukuthi kona abantu abaye bengene lapha e-UK bengasebenzisanga i-border yibo abazahanjiswa eRwanda. Ma sebefike eRwanda kulapho abazaphephela khona kodwa bephephela eUK. Ama cases awa processwe yiUK kodwa bengathola iasylum bayahlala khona ngale eRwanda akutsho ukuthi bazabuya lapha eUK. Umthetho lo nxa ngiwukhangele mina awubambi kakhulu abantu abavela kwamazwe anjengeZimbabwe ngoba abantu abavela eZimbabwe badlula eborder bafikela e-airport ngoba babe bebuye ngendiza mshini. Umthetho lo ubamba kakhulu abantu abavela kwamanye amazwe laba ababebuye ngemkhumbi yibo aba-affectwa kakhulu ngumthetho lo. Umthetho lo thina masi ukhangela hayi aso umthetho olungileyo ngumthetho olobandlululo phakathi njalo akuhambelani nge-international law ngumthetho omubi kakhulu mangiwukhangelele.
Manje njengezizalwane zeZimbabwe libona ungani udaba lonalolo olokusiwa eRwanda luzaphatha njani izizalwane zeZimbabwe?
Udaba lokusiwa eRwanda aluphathi kakhulu izizalwane zeZimbabwe ngenxa yokuthi izizalwane zeZimbabwe mazibuya lapha e-United Kingdom kumbe e-Europe zibuya ngendizamshina kutsho ukuthi zifikela e-airport vele kutsho ukuthi zingena ngendlela eqondileyo so aluphathi kakhulu izizalwane zeZimbabwe. Kodwa ke kungaba lalabo abantu abanga izalwane zeZimbabwe eziqala zingene kwamanye amazwe anjenge-Ireland zibeke sezicapha from Ireland zisiza e-UK zingela ama-passport abantu abanjalo udaba lolu lungabaphatha ngoba mase befika lapha e-UK bafika bengabantu abangela ndlela yokutshengisa ukuthi bangena njani lapha e-UK ngoba bangangena e-Ireland bayafihla kumbe bayalahla passport abo babe sebengena lapha e-United Kingdom labo abanjalo kuzabahlupha bazaphatha ludaba lolo.
Linyathelo elingasetshenziswa kuhle na nxa singasakhangeli okubi ngalo?
Angiboni inyathelo lokusa abantu eRwanda kulinyathelo elingasetshenziswa kuhle ngoba linyathelo eliqondane labantu abangasiwo amakhiwa kutsho ukuthi linyathelo elikhetha abantu ngokuthi bavela ngapi okutsho ukuthi linyathelo elobandlululo